ungabhalisi ukuyavota kwabantu abaningi kakhulu abazavota kokuqala ontanga kuyinto lathi esikhathazayo njengamabandla ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi njalo njengalapha esigabeni sakoBulawayo eMathebeleland la kwezinye izigaba njalo ezingabe zilodubola ufana nayo abantu abaningi abangasoze bahambe bayiregister ukuvota kuthi ukuthi sizalahlekelwa ngama constituencies ukuya register ukuvota akulandile party leyo ozayivotela okudingakalayo ukuthi uhambe uyiregister kwakathesi uzokwenza isinqumo sokuthi ufuna ukuvotela yipi iparty usuregistile thina ke njengeChristian Alliance sisungula uhlelo esithi lona Christian Register Vote Campaign lapha sithi thina mKristu hamba ubhalise uregister njalo uzahamba uhambe njalo uyevota kuluhlelo esifuna ukungena emabandleni ukuthi nje siqalisa ngalo ngalisande ukuthi kube lama announcement emachurch kukhuthazwe ukwenzela ukuthi abantu bevota njalo silohlelo lokuhlangana labantu bezek sebenzelana labo basinike ama list ama mobile registration centers abo wonke ukwenzela ukuthi siyekhuthaza abantu sibakhombela lapho okulendawo zokuthi ba register khona njalo sifuna ukucela abantu bezek abafundisayo ukuthi bengene emabandleni bekhuthaza abantu lohlelo esizalwenza lezek sikhangela ukuqalisa ngalinsonto sisiya phambili
nxa likhuluma labo abathi kabasoze bavote vapha sizatho bani kahle
udubola ukhono lokuqala ukuthi akhona amanye amabandla ngoba ama-church ngoba abafundisi abangakhuthaziyo izimvu zabo ukuthi ziyiregister abakuboni kuyingxenye yenkolo yokukholwa kwabo ngakho-ke kulo msebenzi khona phani umele sitshengise abafundisi ukuthi ukuvota kuyingxenye yokholo lwakho yikho sasibona ujesu laphana esithi nika usiza okukasiza unika unkulunkulu okukankulunkulu ekhangela umfanekiso wawukhona emalini eyayikhona ngaleso sikhathi njalo siyakwazi ukuthi ukukhetha abantu kuyindlela esetshenziswayo ukuthola inkokheli inkokheli kuyinto eqakathekileyo elizweni yokukhokhela abantu njalo kwesibili bakhona abanye asebadangala abangakholwayo ukuthi ukuvota kuyatshintsha ulutho kumbe kuyanceda ngakho siyananzelela ukuthi nxa sokungena okhansila sokungena o-MP sebeqalisa-ke ukukhonona sebeqalisa-ke ukungathokozi umuntu engananzelela ukuthi ngokungayivota kutho ukuthi usuvotile njalo ngoba laba abavota sebekukhethela-ke usubanika ilungelo lokuthi bekuphethele ngakho kulabana asebadangala ngenxa yokuthi njalo anto siyananzelela khonokhu ukulwisana okuba khona kuma-political parties kugcina kuletha umoya wokuthi abantu bethi lokhu akuncedi lutho ngakho kumele sibakhuthaze kakhulu njalo kulabatsha abangazange bavote abazange babone ukuthi ilizwe leli impi yenkululeko yayilwela ukuthi umuntu abe lelungelo lokuyavota ngakho abakunanzeleli ukuqakatheka kokuvota.